yonke communication iyenziwa unobhala jikelele. So bese sibonile ukuthi lezi zigcila mkhuba esithina ngama criminals around the president. Nampa sesibathathele into ade sebeyithethe inhlanganiso ye-CCC bafuna ukuyenzeya. Sabathathela basebebona ke ukuthi sebethathelwe ngoba sesithethe iHarare, sesithethe iVictoria Falls, sesithethe iMutare, sesithethe iBulawayo. The big cities eZimbabwe, we are in charge, we are in control. The people of Zimbabwe are in charge of these cities through ECCC movement. So abantu bazi ukuthi akuzonezo izindawo. Labo ama-criminals sebehamba ngasese nge-strategy esokungena nyovane njengesigicathuzi sebehamba ukuthi bayekhipha abantu abasebenzayo. How do you remove umuntu okhethwe kathesi wayenza iHarare ingcono lalokhu ayifise yikho khona? Izibi kazisekho kathesi eHarare, kule kholera. But nangu umuntu ufuna ukukhipha umeya ukwenzela ukuthi kube ne-paralysis ukuthi abantu bafe ngendaba yekholera. So yiwo ama-criminals, yibo-ke akuthiwa ngamasela upolitiki ngesigcila mkhuba esasikhuluma ngazo kudala. Abantu sebekhona bebona kathesi ukuthi uThabangu le-ofisi yakhe babekhuluma ukuthi kulama-criminals around the president, yiwona la ama-criminals esikhuluma ngawo.
Ye, kodwa liyazi ngani ukuthi uJamisa nguye olome incwadi leyo labanye babo? Baphika lokho.
Laba abantu bafanana labantu abaloya emini lebusuku. They can kill. They can kill, meaning not name of, kill you politically in your name. Laba bantu bayakwanisa ukuthi kamba amanga ngebizo lakho. Bayakwanisa ukuthi benze ukuganga ngebizo lakho. Ama-criminals baganga ngebizo lika-President Chamisa. And yikho esasikutsho ukuthi u-President Chamisa usarawundwe ngama-criminals. U-President Chamisa akasela vision because ama-criminals have taken i-vision yakhe. U-President Chamisa akasakwazi ukuthi enzeni ngani ngoba akasakwazi lokuphefumula ngani ngoba ama-criminals lawa they are around him. So, but one by one, we are eliminating them. And it is the case, u-Promise Mkhwanazi, abala authority. Lalela kubona ngapho ukuthi umuntu o-acta only okuba ngu-spokesperson of the party. Whether you go in any organization, umsebenzi wakhe is prescribed ku-constitution nabo ukuthi ngumuntu we-CCC kumbe kuyi-beef organization yikukhulumela inhlanganiso. Uyakhipha njani abantu e-parliament? Uyakhipha njani abantu e-councilling? Uyithatha ngaphi imandate? Yikuganga, yikuchapha, yingozi leyo efuna ukwenziwa ngama-criminals.